Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ikudibana kweza kusihlwa mthwakazi ku Studio 7 ngesonto kumfumfu 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ugqitshiwe umhlangano weZANU PF People's National Conference, kodwa kulombuzo othi wenelisile na ukubhula umlilo okhona kuleli bandla. Kuyavotwa eMelika ngeviki ezayo kukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalele parliamente. Silazo ezokholo, ezamasiko kanye lezemidlalo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu weZANU PF owe National People's Conference ugqitshiwe edolobheni lakoBulawayo. Abanye besithi awusoze uqede ukudlephana okukhanya sokugxila njalo impande kuleli bandla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi ebambane. Waxwayisa njalo abangaba bephehla inzondano ukuthi bazawukhomba onotshwala. Udaba oluhluphayo kuZANU PF ngolokuthi ngubani ozathatha isikhundla sikaMnangagwa engasuka embusweni ngo-2028. Lapho aphoqwa khona isisekelo sombuso welizwe, i-constitution, ukuthi kumele ehle embusweni. Yena uMnangagwa usetshilo kanengi ukuthi akalaso isifiso sokuqhubeka esembusweni isikhathi sakhe singanela. Kodwa abasekeli bakhe baya phambili ngomkhankaso wokuthi kumele eqhubeke. Abanye bathi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga uyasifuna laye lesisikhundla. Okuyinto ebikwa isiphehle ukufuthelana okukhulu phakathi kwabasekeli bakaChiwenga labakaMnangagwa. Kumaviki amabili edluleyo, isiphathamandla seZANU PF eHarare umnumzana Goodwills Masimiremga utshiselwe iofisi kusehlakalo esinakanelwa ukuthi silokwenza lokulwisana kuleli bandla. Sibuze igqwetha umnumzana Pardon Tapfumaneyi ukuthi ubona umhlangano osanda kugqitshwa lo uqeda na ukufuthelana okukhona kuZANU PF.
Ayishiyo conference eyokhetho abayithi elective congress liyana abayenzayo ezamele ikhiphe ozathatha isikhundla sika sitting first secretary weZANU PF. Ngibona nje ayikuba mischievous kwabantu nje even within the ZANU PF ukuthi beqalise ukugijimisa indaba ye-succession, because ubaba uMnangagwa la nxa simkhayela yena ithemu yakhe kayikapheli, kanti umuntu uzakhitshwa njani esasanda ukuqalisa. So yi one thing nje engingafuna ukuthi ngiyi-observe ukuthi hayi, kanti sokungani sokutshitshwa sokunxana indawo upresident usanda kungena lo. But phambilini lapha yikho esifuna ukugayela khona ukuthi nxa sokufika ekhethweni elokuthi ngubani osozamela ibandla leZANU PF, and that will be possibly about 2027, lapho yikho kungaba lenkamenkeme yendaba. But lapha na mboni mina Nkomo, kuphonga ukudonselana nje, kuyadlula lokhu Nkomo lo.
UMnangagwa ubona echiya mpela isikhundla njengokutsho kwakhe yini, kumbuzama ukuvala abantu nje kuphela lapha, kanti lo Chiwenga laye engaba esifuna yini isikhundla lesi?
I-credentials yakhe nxa ngikhayela mina, ubaba usesebenzile, nxa ekhuluma esithi hayi yena useqedile, mina ngibona ngani useqedile ubaba la. Amboni mina ukuthi uzafuna ukuthi ethi 2028 echove ephambili. Just 2 years in as we have Funani. I'm born in Minankomo. Nkaila lapa spetisa taklapa. Utheta abantu wahamba la beplazin lakhe batshengisa ukuthi uyalima inkomo zikhona amaliters bahamba babona mina ngihlengi ungabona indoda sikutshengisa isibaya sayo hayi iyatshengisa ukuthi hayi indoda ngesibaya usele ndawo lapha azahamba khona seritayile ngumbono wami mina nkomo ngikhayela khonokho mbona ngani mina bamqambela amanga mina umdala ngibona ngani uyaphuma umdala but nxa anga decide ukuthi elalele omama laba bahlabelayo lama youth lawa I think it will be a big disaster both for his legacy and also for all those others ababhizi bedonselana ngingazi ubaba uchiwenga ukuthi angabe efuna laye there hasn't been any indications ukuthi uyafuna kumbe kafuni
umnumzana Pardon Tafumane ligqwetha sixoxe laye ekwelebhilitani Sokusele iviki elosuku olulodwa kuphela ukuthi uZulu waseMelika ayevota kukhetho lokudinga umongameli omutsha ndawonye lamalunga amadala ePhalamende omabili abalisa ele House of Representatives lele Senate kanye lenkokheli yezabelo. Ukhetho lolu luza kwenziwa mhla ka 5 ngolwesibili ngeviki ezayo. Abancintisa kukhetho lukamongameli ngunkosikazi Kamala Harris yena ozamela ibandla lamademocrats lomnumzana Donald Trump oyebandla lamarepublicans. Okwamanje unkosikazi Harris ungumsekeli kamongameli futhi uTrump yena uke waba ngumongameli weMelika kusukela ngomnyaka ka-2017 wazophuma ngo-2021. Ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden. Ababili laba baphakathi kokukhankasa bedinga usekelo ezigabeni ezibaluleke kakhulu ezaziwa ngokuthi ngama-battleground states. Indaba ezihamba phambili kulolu khetho zigoqela olwabantu bokuza bona uTrump athi uzabadudula ngobunengi babuyele emazweni abo enganqoba. Kulodaba njalo lwempilakahle yabesifazana ephathelane lelungelo labo lokukhipha izisu okuyinto unkosikazi Harris ayiqakathekisayo. Uphenyo luveza ukuba ababili laba bangwetshikilo bhanqa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akukacaci kahle ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho phakathi kukaTrump loHarris ngenxa yokuthi lokhu bengutshikile obhanqa kuze kufike namhlanje. Ngakho-ke ngokuhlaziya kwami ngibona sengathi asoze sibe kwazi ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho kuze kufike lolo khetho kuvotwe kubalwe ukuthi kungabalwa amavoti kulapho esikokuzacaca khona ukuthi ngubani onqobileyo. Okwamanje hhayi zindala zombili.
Kumadale omabili ePhalamende ungathi kuyacaca yini ukuthi iliphi elizanqoba kumbe iliphi idale eliza kuya kuliphi ibandla?
Ngibona sengathi amathuba mahle nxa uyiRepublican Party ukuthi uthathe iSenate ugcine njalo iHouse of Representatives. Siyakwazi ukuthi iHouse of Representatives ingaphansi kwama-Republicans, iSenate yengaphansi kwama-Democrats ngenani elincane kakhulu ngomuntu oyedwa sikubale kanjalo. Ngakho-ke amathuba okuthi ama-Republicans athathe iSenate sibona sengathi makhulu nxa sikhangela. Kodwa-ke kusengenzeka lokho kungenzeka. Kanti-ke amathuba ama-Democrats ukuthi athathe i-lower house, i-House of Representatives, aphansi. Kodwa kusengenzeka okungenzeka njengoba sikhuluma ukuthi ukhetho yinyamazane enyongeke uze uliqede kuze kwenzeke izinto. Kodwa-ke lo ozabe enqobile ukuba ngu-president kuba lula nxa ngabe iparty yakhe njalo inqobe ku-Senate yabuya yanqoba ku-House of Representatives ngoba kwenza ukuthi inhlelo zakhe imithetho afuna ukuyitshaya akukwazi ukuthi akwenze lula kulanxa lezo zindlu zombili kumbe inye yazo iphethwe ngelinye ibandla.
amazwe omhlaba wona ngobunengi bawo singathi ukhona yini phakathi kuka Trump lo Harris afuna enqobe kulolu khetho kumbe sokusiya ngelizwe lapho
Kuya ngokuthi kuliphi lizwe singalinganisa nje ukuthi nxa use Russia ufuna u Trump nxa use Ukraine ufuna u Harris nxa uyi European Union ufuna u Harris ngokuba u Trump muzwe ekhuluma izinto ongazikhwabithiyo kanti ke nxa uyi Israel ufuna u Trump amanye amazwe ke lawo ayafuna u Harris kumbe u Trump kusiya ngokuthi iliphi lelo lizwe kanti kamanye njalo kakusaze kube lomehluko phakathi kobudlelwano balawo mazwe leMelika kungakhathalekile ukuthi ngu Trump kumbe ngu Harris kodwa amanye kuyaba lenguquko enkulu ngakho ke kuya ngokuthi iliphi lelo lizwe
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ehlaziya ezombusazwe njalo ulandela imikhankaso yokhetho lwaseMelika Zimbabwe Kesingene kuhlelo lwamasiko
Sigcina amasiko wena
amasiko
wena
Owenze Zulwanda bazali lamukela kuhlelo lwamasiko Lilami umthembo sithembayo ukeeps tube Namhlanje ke lomnumzana Muso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu Baba Ngwenya bingelela abalaleli
Siyabingelela ngokudube kubasakazi nakwalaleli
Ye, akusitele ke ukuthi kwenzakalani kusikhatshana nje esilandelayo. Khanya kukhona okuqathekileyo uza kwenzakala emathebeleni.
Kunokubhela nje ngokwezi kuyo le nyanga esikhangelele kuyo kwakudube sizaya esikhumbuzweni sempi le ebizwa kuthiwa yindembezi bhaki eyagcina isibizwe kwathiwa igadadi ngenxa yomunye owayelibutho lamangiso ebizwa kuthiwa ngugodadi. Yikho ke sikhangelele ukuthi abantu babe khona ngobuningi ngoba nxa ukhangela le mpi yenzeka ngomnyaka ka-1893 ngenyanga kaLwezi 1st November nje kwaba le mpi laphayana embembesi lapho kwahlangana khona ibutho lakithi ngempela libambene lebutho lamangisi lele elaliholwa ngumajor Patrick Forbes behambisana nalona uRose loyo obizwa kuthiwa ngu-CC John Rose
singathi ke kolapho kwathunqa uthuli yebantu
kwathunqa uthuli olukhulu kakhulu ngoba uzakhumbula ukuthi lapho laba amangisi babe lamadoda abalela ku-8,000 kunabantu ababephethe izibhamu lezi ezinde okuthiwa ngama-riflemen ababebalelwa ku-20,000 yikho ke sizwa kuthiwa kwabanjana kakhulu nabakithi nabo esizwa kuthiwa ngempela hhayi babengazibekile phansi
kulapho wavela khona ukuthi uvala ngebhejo asikho khonapo
kunjalo sibili ngoba kukhanya ngani amadoda lana ayele sigogogo lesi esibizwa kuthiwa emagnani esiyiswa babethuza ngaso ngempela kwasho ukuthi amaqhawe akithi lawa asiceda ananzelele ukuthi into kuyiyona ekhafula ukufa iliyana yilapho esizokuthiwa bamemeza abanye bethi uvale ngebheji lokhu uvale ngebheji lokhu ekungamaqhawe ngempela ayezimisele kakhulu babudube ngendlela yokuthi babekhetha ukufa befela ukuvikela isizwe nenkosi yabo
so ke kuqakatheke kangalani ukuthi kunanzwe khonokho
kuqakatheke kakhulu yikho lapho okwenza ukuthi umuntu azazi ukuthi ungubani futhi azi lokuthi kubaluleke kangakanani ukuvikela indawo yakho njengoba liyabona nje abafowethu angifuni ngizwakale futhi njengomuntu ole-tribalism kodwa uzakhumbula ukuthi amakhiwo ekufikeni kwawo laphana asebenzisa abafowethu ababevela empumalanga ngapho esizokuthiwa kwakubaluleka kulamadoda mpela ayebalelwa ku-600 ayevela ngapha ebuchabuleni bencedisa ekutheni kwehlulwe amanye ama-afrika afana nawo siyabona impilo sesiyiphila namhlanje sibona sekulabantu abangelanhlonipho asebefika nje beqa imingcele bekwazi kahle ukuthi indawo lena ingabafowa babangapha kulolu hlangothi lwasentshonalanga kodwa kunabantu abafika bezithathela behlala angikhulumi ngezinto ezilamabhizinisi elapho kubonakala kulo mnotho khona bavele bazithathele ngendlela yabo lokho kwenza kube nzima ukuthi futhi into yakhona siyi-challenge ngoba siyabona nohulumente naye into yakhona akalandaba layo ukuthi kwenzakalayo esesize sesicabanga ukuthi mhlawumbe ubona ukuthi ngoba iningi labantu abathathayo yilabantu abavele besehlangothini lwalapho kuzalwa khona laba abangabaholi bethu lokho-ke ngempela kuyabonisa ukuthi futhi into yaqala kudala nxa kwakulamadoda abambisana namakhiwa ekutheni kwehlule abantu bakubo namhlanje laba bantu futhi yibo futhi laba abenza leyo nto esasiyiwanga lamakhiwa
Yes, akuzwa kakhuluma ngwenya kodwa ke ayisikhathi savumi siyabonga kakhulu ukuthi kulathi namhlanje kuhlelo lwamasiko ungathindwa kusasa
siyabonga sihlanganeni khona kunembindo.
Ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge ubaba uMbuso Ngwenya, ungcwethi kwezamasiko. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube.
Siyabonga Gibbs. Uhlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Salibona indlozi inkosi sithandekileyo. Sibonga leli thuba lokubana siyahlangana kumbe sihlangana singabaphilileyo kungumsa wayo inkosi esithandayo engakhathali ngokuthi sisona okungakanani kodwa usasinikile amathuba thina esikhona ukubana siphile. Simbonge simdumiseke uJehova ngalokho. Namhlanje ke kuvuselela umoya sizakhangela amazwi esiwathola eTestamenteni elidala njengokuloba kwaZakhariya okuyincwadi yokucina eTestamente elidala singakayi eTestamenteni elitsha. Sizafunda uZakhariya isahluko sokuqala, sifunde indima nje ezimbili, indima yesithathu leyesine. UZakhariya chapter 1 verse 3 lo verse 4 kufundeka kanje. Verse 3, ke bayisho wena kubo uthi, usho kanje uJehova Sebaothi uthi, buyelani kimi. Usho uJehova Sebaothi, ngiyakubuyela kini, usho uJehova Sebaothi. Verse 4, ningabi njengaboyihlo abaprofeti bokuqala bamemeza kubo bathi, usho kanje uJehova Sebaothi uthi, ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi. Khepha kabalalelanga, kabangiqaphelanga, usho uJehova. Nanzelela lapho esibale khona kuZakhariya. Aluba yimi engangiloba, ngangaqalisa nje ngoverse 4 ngilandelisele ngoverse 3, kodwa ungasenani amazwi ayafanana. Uthi uNkulunkulu lapha kuverse 4, abantu babantamolukhuni, abantu kungathi bakholisa ukwenza izinto ezimbi. Liyatsho elilithi, ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi. Indlela ezimbi ngezinjani? Asiyo ndlela lezi kumbe ezameva kumbe imigwaqo legcwele amaphotholo, kungasikuthi izinto ezinhle. Kodwa-ke indlela ezichuyo ilokhu okwenziwa ngabantu abathi bayaphila. Nxa uthi uyakhangela emakhaya labo esisuka khona esihlala khona sonke, kulabazali abangabantu abadala, kulabantwana abanye ngabasakhula abanye sebengabantu abadala, kodwa abantwana kulezihlobo ezindala lezincinyane. Indlela zalaba bantu zokwenza ulutho kazifanani. Ezinye zinhle ziyabukeka, ziyancomeka. Ezinye lawe uyazibona akula ndlela enhle elandelwayo la. Into enhle ukuthi yena lo hamba ngendlela embi. Uyazazi umntwana ongalaleli abazali, uyazazi umntwana oyisikliwi, uyazazi indlela zakhe. Umntwana ongathumekiyo, oqamba manga, azantshontshe lezinto zalaba ekhaya omele size yena, uyazazi indlela zakhe ezimbi. Lokuhamba ayiganga labanye, angabuya azochuma ekhaya uphike ulandule ukuthi uvela kwenza ububi, uyabe sazi ngaphakathi kwakhe. Phela indlela ezimbi kazisweli ukuthi kuvulwe imilomo ukhuzwe abantu kusa kwamalanga. Indlela ezimbi lezenzo ezimbi loma zenza uyazazi. Lawe ezakho indlela ezimbi zingakayifika lemphakathini uyazazi. Bantwana, lini elisakhulayo, lungisani indlela zenu nezenzo zenu, nibuyele kuJehova. Asikhuleke Thixo, siphambule endleleni zokwenza kubi, senze izinto eziqondileyo ukwenzela ukuthi lawe ubuyele kithi. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Sintimkandla ngohlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo umfowabo kaPeter Ndlovu uMarco Dube uthi kungaba into enhle kakhulu ukuba uPeter akhokhele inhlanganiso elawula ezemidlalo yenguqu eZimbabwe Football Association iZifa. Kubika uJoseph Njanji.
Udube uthi lanxa uPeter engazake batshele njengemuli ukuthi ulesifiso naso ukuba ngumongameli wenhlanganiso yezifa, yena ngokwakhe ngakuthakazelela lokho.
Kulelwa zoluningi ngibhola kuba ngcono nxa lilidwa ngumuntu owazi into ayenzayo kulo muntu othi alapha sekusebenza imali kuphela kungafase kufika.
Wengeze wathi ukuqakathekisa imali yikho sekubulele umdlalo wenguqu weZimbabwe.
I-system ngathi yadayilutha ngabantu abangasobe ebhola. Iningi kathesi sebengena kubhora ngokufuna imali. Like abanikazi bama-teams bayabhadala whatever, which is bad. Bayabhadala abanye abantu ukuthi benze into ezingasizo zebhola.
IZifa izaqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yayo entsha ezasebenza ngokugcweleyo ngomnyaka ozayo. Okwamanje lenhlanganiso iholwa liqula elakhethwa inhlanganiso yenguqu emhlabeni jikelele ye-FIFA ukuthi liqondise inhlelo zalo mdlalo ngoba zazingahanjiswa kuhle. Lanxa bazancintisa bengakabhaliswa futhi layo uPeter engakatsho ukuthi uyazifuna yini isikhundla lesi, abalandeli benguqu abaningi bathi bafuna yena ngoba ululwazi olujulileyo ngomdlalo kanobhutshuzwayo nanku udlale waze wafinyelela eNgilandi ku-English Premier League. Sibuyele odabeni lukaDube. Lubaba usele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lambili 62, njalo uqale ukudlala ibhola esasengumfanyana efunda esikolo seSt Patrick's lasesobukazi. Usuke lapho wadlala kuqembu le-Youth Contact Center wasedlulela ku-Highlanders edlalela iqembu labasakhulayo.
Ngangisithi nxa ngisekholeji ngidlala ku-Highlanders ngama-holidays asesisuka-ke futhi sesiwe ekholeji nasesiba ipolisi ngadlala esipholiseni aqalisa ipindura khonani ngihela kuthimu zetherapy ipindura kudivision 1 ngatransfera ngayigwanda ngasuka-ke laphana ngasesiyeplamto ngadlala khona ngali futhi.
Abadume okwamagama kwezenguqu ngakibo kaDube ngabafowabo abathathu uMadinda, uPeter kanye lomuyi uAdam. Udadewabo u-Evelyn laye ube ngumgadli weqembu le-Highlanders Royals obukhali. Lalapho engasadlali uDube uqhubeke ephatheka kwezemidlalo wafundela ukuba umqeqetshi kanye lokuphatha abadlali umaneja.
Isikhathi lase-province lawayo-province ngake ngaba ngumanaja for 5 years sawina lama-gold medals lani konke ngimaneja.
Kudala iqembu le-Highlanders belisaziwa kakhulu ngohlelo lokuziphekela abadlali balo besasebancane libalolonge ngobuciko babe ngumthwentu ohlaba usamila. Abadlali laba baguqela uPeter, uBenjamin Konjera, uMercedes Sibanda, uWillard Khumalo kanye labanye. UDube uthi i-Highlanders isaselalo ikhono lokukhiqiza abadlali abalohlonzi olufanayo kodwa uthi abalandeli bayo kumele babekezele.
Yes, let's have patience. Ngoba o-coach esibalawo, they are good, alright. Kodwa nxa singela patience, sifuna ama-results there and there. Kuba nzima ukuthi u-coach ethi 1 year sesikhala sesithi hey, team ayibe the cup. Uyadinga ama-players, kufanele team go out ema-reserve langaphi langaphi. Sibe labafana, sibafake ku-academy yethu. For example, kathesi njengoba nje ubona i-team yona yanekhona kugcwele abafana bephosu 90 bavele ezandleni zethu ngabo.
Okwamanje uDube uphethe isithupha sokuqeqetsha ese-CAF B lezinye ezokuba ngumphathi wabadlali u-team manager. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Sizigqibe ngehlandla lezokholo namuhla sihamba lomculi osacathulayo ozivisa ngebhinca lodumo. Lapha uphethe idlalate lakhe elitsha.
lihle ikhaya lami lihle
ngibungelele ngibonga abantu nabalaleli la kufinyelela khona lini lizwe lami lo bengelela evidence wakwandlovu owaziwa ngebhinqa lodumo emculweni ekhaya kusezimbabwe endaweni yaseplumtree laphana esigodini sasekhalanyoni kodwa-ke kwamanje ngise-south africa umculo wami ngiyenza ngise-south africa emculweni ngifike ngomnyaka 2022 la ngafika ngenza khona i-EP yayiningoma ezingu-5 aphinde ngenza i-single track bese kuba ama-featuring so kushouthi ngine-EP eyodwa ne-single track eyodwa njengamanje ngokuzophela unyaka ngizolela ukwenza i-EP ezophuma ngo-November.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala ngenkundleni zokuxhumana laphana ku-Facebook page lami liyatholakala ngasesh ibhinqa lodumo ngiyatholakala naku-TikTok futhi ngokunjalo ibhinqa lodumo bese kuthi kuma-bookings mhlawumbe uma ngabe funa ukubhukha ngitholakala kule nombolo 071 91 944 17 iyafoneleka ngiyatholakala naku-WhatsApp ngiyabonga kakhulu.
Ibhinqa lodumo lisigqibela uhlelo lwethu. Ukuziphetha ezosuku nanzi ebezihamba phambili. Ugqitshiwe umhlangano weZANU-PF People's National Conference kulo mbuzo othi kambe wenelisile na ukubhula umlilo ovuthayo kuleli bandla. Uyavotwa eMelika ngeviki ezayo kukhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lephalamende eleCongress. Besilazo ezokholo ezamasiko lezemidlalo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Nkololo kwana kwamatukandulu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.